sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle sizulukandaba siyalamukela emsakazweni we-studio 7 ngelanga lekhisimusi ngolwesithathu mhlaka 25 Mpalakazi 2019. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi namhlanje iningi lihlaselwe yindlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho.
Ngiyayidinga sibili impuphu ayitholakali ngaleyo price yayishiwo i-government sibili, ngoba lapho the wayithola khona wayithola $95.
Namhlanje sizalethulela udaba lwendlela abantu abazadlala ngayo ikhisimusi ngalesi sikhathi sokuma kumnotho welizwe.
Ngizabahamba kuphela kwabanye, so ngizakazisekela imbhida ngikhaya. Senzele ukuthi babe bengakwazi nasemakhosa ukuthi ngivile kungayi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. UZulu weZimbabwe uzadlala ikhisimusi lamhlanje iningi lihlaselwe yindlala njalo lingenelisi ukuthenga indingeko zempilo ngenxa yokutshabalala komnotho. Okuningi asikuzweni kuNtungamili Nkomo elandisa.
Ngaphandle kwendlala lokusilela kwemali emabhanga, uZulu ubhekane lokusilela kwamanzi emadolobheni afana lakoBulawayo, ukusilela kwamafutha epetulo ledizili kanye lokusilela kwamagetsi. Ngakho iningi lithi ikhisimusi yanamuhla ikhisimusi nje ngebizo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Prince Khumalo uthi okudanisayo yikuthi ukudla okumqoka okugoqela impuphu kuviza imali engeneliswa ngabanengi. Uhulumende wazise kumaviki amabili edluleyo ukuthi i-10 kg yempuphu kumele ithengiswe ngamadola angamachumi amahlanu i-$50. Kodwa uKhumalo uthi endaweni eziningi ithengiswa ngemali ephezulu.
Ngiyayidinga sibili impuphu ayitholakali ngaleyo price yayishiwo i-government sibili, ngoba lapho the wayithola khona wayithola $95. Lapho ekhiphe khona $85, but ayitholakali sibili ngobuningi, ibonakala nje badayana njengamethentwana.
Ukusilela kwemali lakho kuyaqhubeka emabhanga lanxa nje i-Reserve Bank of Zimbabwe isithi ifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu soluleminyaka uhulumende esehluleka ukululungisa. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ubona luqhubeka njalo ngomnyaka ozayo.
Singakhangelela esingathi yi-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo, okungathi ukubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela kuyafuza afake imali ezwayo sibili. Singakhangelela ukuthi afake about $2 billion, ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu beZimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga nge-cash intengo ingani yalulazeka.
Iningi lisola uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukuvuselela umnotho lokudala amathuba emisebenzi eyathenjiswa abantu ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Embikweni wokufisela uZulu ikhisimusi elihle, uMnangagwa uthe uhulumende usebenza nzima emizameni yokuthuthukisa impilo kaZulu. amazwi yakhe asekelwe lilunga lezanu PF umnumzana belief kaule
usebenza katalala okunjenga khona ukuthi aluba le cabinet yakhe ingaba njengendlela umongameli asebenza ngayo yile qiniso sibili okunye kwakhona siza kubona lutshintsho oluthile ezizabona okuza kuncedise ezimpilweni zabantu ukuthi impilo zabantu zibe ngcono
kodwa umgcini sihlalo we MDC unkosazana Thabita Khumalo uthi umnangagwa nguye obhidlize umnotho ngakho uthi ebantwini abanengi ikhisimusi yanamuhla ifana nje lokuthi kayikho
ukuthi kule ndaba okuthiwa yikhisimusi okuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi kakula onto ezasenza sithabe so lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje khona la sedlulile lapha esidlinqeqo zomlomo
Abantu beZimbabwe abangena ku 7.7 million emaphandleni lasemadolobheni bahlaselwe indlala njalo badinga ukuphatiswa ngokudla kodwa kungelani lobunzima bonke lobo elibhekane labo sithi khisimusi enhle ngimele iStudio 7 ngise Washington yimi uNtungamile Nkomo
Siyabonga Ntungamile lokhu sikudabalunye ilanga lekhisimusi beliqhakathekiswa kakhulu ngeminyaka edluleyo kudliwa ezimnandi kugqokwa impahla ezintsha abantu belenjabulo enkulu kodwa okwalo umnyaka abanye bathi akukhulumeki kodwa uEzra Chisa Sibanda oStudio 7 ukhulume lezinye izakhamizi zeGweru ngaleli langa
Babe sithi ikhisimusi iqeda amadola ngensuku ezadlulayo kodwa kathesa likho idola olusuku lokudla izibiliboco kunathwa kuchichimbwa emulini ezichineyo abantu bejabulile edolobheni legwelo bekuyisiphithiphithi abantu bedinga ukudla okulentengo ephansi umdala usayi ngomunye wabo
lokho kungakayilungise lokho ngisekuseni nabhoda phakathi lapho into ziyadula sengingene phakathi kubo okay lapha ngithi ngiyabambambambe ngithiye kweminye iminyaka nyayingi ukuqinile ukuzindiyana ngisiya ethiwe kodwa athesi angisileki
umnumzana Oriel Ntibi uthi ikhisimusi yakhe yindlala yodwa
ngizakuyahamba kuphela kwabanye so ngizakaziphekela imbhida ngikhaya ngisenzela ukuthi babe bengakwazi ngasemagosa ukuthi ngivile kumbe hhayi
abanikazi bezimota ezithwala abantu besiya emaphandleni ukuyadlala ekhisimusi lezihlobo nabangane bathi okwalo nyaka kubi unkosazana Patience Nzimande uthi abalezihlobo egoli njengaye bangcono ziyabathumela ukudla yena ke uswele imali yokuthwala lezo mpahla esiyalazo ekhaya
sakabesiisingcoyengizibhathibhathi umayibhasi yakhona iyadula okubi nalamabhasi akhona kweli lukuthi ekhaya kugadeki saka sengiyamele ukuthi engxenye kusasa kuyasekuthiphi ngiyazithenga ngani ngingelanga inlantsho mali sengizwele imali yokuthi ngiyithwale ngihambise ekhaya kathe for kadisa impahla ukugade umuntu eyide kukelwagwela
yonke impahla yokudla elentengo ephansi itholakala emgwaqweni kodwa kumele ube le mali hhayi ukusebenzisa amakhadi amabhanga umnumzana Thabani Nembuziya ngomunye othengisa ukudla emgwaqweni
angithengisa ama-groceries asebenza amalanga wonke njengabothukela amafutha njengoba libona isepa amaflawa amatisha izinto ezisebenza everyday zangizithengisayo thina kuchiphile ngoba thina siwothaka nge-cash So ngazothi ngecase thula kuchipili iko case iyo ngani iyadura
Unkosazana Nonto Ntuli layeke uthengisa konke ukudla ongakufuna ngekhisimusi kodwa wamukela icash kuphela
Laba thina siyachipisa kancane kule lamashop okudla okuningi sikuthenga eSouth Africa bese sizothengisa thina lapha sesithengisa ngebhondi kuyaso kuchipha lana amashop ama-supermarket siyathengisa ngekhesi kuphela noswipe ne-eco case ye thina sizakho konke ukudla from evenkele bathenga ngapho because lathi kunje siyaphila lasike siphila ngapho umsebenzi wethu khona la so bangasithathela umsebenzi wethu nalowo lapha sibanzisayo siyasebenza ngapho
unkosazana Nonhlanhla Ndlovu laye udinga impahla ezijeneye emgwaqweni
ngapha manje wakula khesi ukuthi ngithenge ngifise ngerezi lekhesi ngikhesi la
Ikhisimusi yalonyaka kukhanya iyabe iziphelele nje abantu bayalamba njalo abalamali yokuthenga ukudla ukujanquka lokugida kudliwa yinengi labantu kukhanya lonyaka akukho. Imele Studio 7 eGweru ikamalamu Ezra Jesus Banda nisithi libele khisimusi elithukela.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi inkampani yamandla kagetsi eZesa Holdings kayisoze icitshele uZulu amandla ngelanga lanamhlanje elekhisimusi. Leli phephandaba lithi siphathamandla esimqoka kulenkampani uCEO umnumzana Patrick Chivaura uthi ngenxa yokuthi amankampani amaningi ayiwo asebenzisa amandla kagetsi amaningi ayabe evaliwe ngaleli khefu kuzabangela ukuthi iZesa yenelise ukusa amandla kagetsi kuZulu ezindlini. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umkabheki Ndlovu owadutshulwa kwele South Africa ngumuntu ocatshangelwa ukuthi wayethunywe ngumakhwapheni womkakhe ohlala eNgilandi labantwana bakhe abathathu abayanga emngcwabeni wakhe eTsholotsho izolo. Umkandlovu labantwana bafike elizweni bevela kwele South Africa kodwa abayanga emngcwabeni wakhe eTsholotsho. Iphephandaba leChronicle lithi imuli kamuyi ilobufakazi bamavidiyo ambalwa atshengisa umkamuyi uNomazwe Ndlovu esecansini lomakhwapheni wakhe oqanjwe ngegama lokuthi Jabulani kumbe Christopher Chabalala onguye ocatshangelwa ukuthi wathuma umuntu owadubula uNdlovu eSouth Africa. UNdlovu ube ngusomabhizimusi khonale eSouth Africa. Balaleli iStudio 7 sisakaza ngapha eWashington sisakazela eZimbabwe. Okwamanje ke sengidedela emuva silalela ke amazwi enu balaleli bethu lengoma njengoba kulilanga leKhisimusi kanje asizweni okwenzakalayo.
Ndlela kwemakhaya ya ezifisele ikhisimusi enhle thina abanye esihlala ngaphandle kwamazwane esiphumelele ukuhamba sizozama ukuzama abadala njalo lawo bejabule ngakhona okho abalakho siyabona.
Salibonani, salibonani basakazi beStudio 7 siyabonga ngokusikhulumisa kuStudio 7 hayi kefu lalonyaka libuhlungu sihlobo zami ngoba akulasinkwa akulampuphu akulani sizihlalele nje silikhangela ukuthi liyafika kodwa ubunzima esilabo silabazukulu silabantwana ukuthi siyabaphani asikwazi bakithi kunzima ngoba vele siyakhuluma nje ngenxa ukuthi umphefumulo awukaphumi kodwa hayi indlala ekhona ibuhlungu kakhulu. Mina ngikhulumayo ngunasikhu nisemperengwa.
Yeah, the ngiyabingelela abasakazi we-Studio 7 mina ngu-Alfred Shoko ngikhuluma ngisewange ngibingelela abantwana bami u-Andile uTawanda uShalom lomama wabo nomngane wami othiwa ngubharaka Ngoma uMwembe uDube uJwako uJwaki lo Sithole umakhelwane wami Sithole indoda ethanda ukuthelela kakhulu ngize ngibingelele lomama wami ekhaya le emalonga iCross Gate ngibingelele uJimi okobulawayo umeniboy okobulawayo uLucky ohlala emaPA number 1 ngithi ibe nekhimuzi enhle lingalahli imbeko ngokufera iZimbabwe izaba right next year lathi kunje sihlale sikholisa eZimbabwe ibe nekhimuzi enhle.
Ngicela ukubingelela izihlobo zami ezikobulawayo, ngibingelela uSithembile Ndlovu, ngibingelele lo Lozoda Mkandla, ngibingelele lo Sesisu Naqhu, ngizobingelela lo Sesisu Sithembile. Hayi abanye sembakhohlisa.
Salibona msakazi libizo lami uNdodana Ndlovu sesifinise ukuhlala ngihlala enkayi esigabeni okuthiwa yiGoni wamanje seGoli lapha nami ngithanda ukubingelela abazali bami bonke, ngithanda ukubingelela umama uMandaza uyakhela khona eGoni, ngibingelele umfowethu uSamlamuli, ngibingelele uVusa uNamlamuli umalukazana wami, ngibingelele labantu bami uSitwe Nkosi Ndlovu lo Mthokozisi Ndlovu, ngibingelele bonke nje abafowethu abathe bangaziyo mina ibizo lami uNdodana Ndlovu ngibuya lapha eGoni. Ngiyabonga msakazi omhle, ngibonge nomthokazi, ngibonge nothuba lokusinikeza ukuthi sivule umlomo sikhulume ngezinto ezisihlupha nesizijabulisayo kuStudio 7. Ngiyabonga kakhulu msakazi omhle.
Ngiyalibingelela lonke kakho lo yedwa engimthiya ngaphandle ithi mina sufikile ekhisimusi akuzwayo yisiyaluyalu yisiphithiphithi kuzwakala imdumi phambana emoyeni izigingimintana wabonakala ngamaqenjana kusitsha izindaba lohleko liqhunsuka ulichaze eliphupha imigwebo elikhodwa lazinsana khisimusi uyangicecisa loba ngimubi ngubangconywana kunkazimulisa umlomo ngenkani undisa inyama eningi futhi ngibhija okuningi inyanga edlule ngiphelelwe yimali ngizama ukujabulisa wena kuthi ngozibandlela sengigalule esizimeni senhlupho ngizibuze ngabe ashelele njani amasheleni ngabe ngalele inhliziyo ngabe kayisimi osebunile khisimusi langelikhulu lokuzalwa komsindisi elokuvakatshela izihlobo labangane khefu elibuthelela umdeni kuxoxa indaba ezinhle lezibuhlungwana xetha lokugoqa abancane labadala ukuze imuli ibone ngelihlo linye phela ukulimala kwemdeni yikulimala kwesizwe emasontweni khonzani ngedlabuzani esontweni kusembizeni yemfundo yokuphila abantu bakontshile umoya wempilakahle umoya wokuzwelana umoya wokwelulekana umoya wokuxolelana wona phela umoya kaKristu bathi khisimusi ngunozipho kulilanga lokubonga lokuphana izipho ekade zabuthelelwe ekusunguleni komnyaka abanye kibo lithuba lokona lilanga lokugelekecela umenemene yithi zulu ndlanamandla akho nabile khephu qaphile yempela sufikile khisimusi umthapho lomthabo sowuthaphula sithabile sidla amafilongo sichelekisile lo olifisela ikhisimusi emnandi njalo ephephileyo ngosemajawundeni ukhulekani moyo unyako zayo asiwugcobeni wemuhle emhlabeni njengasezulwini akube kuhle lisale kuhle balandeli bomsakazo olodumo.
Salibonani mthakazi omuhle, mina igama lami uMachayi Nduku Ndandula, ngihlala esigabeni seGwalupa. Lo nyaka izitulo kwakungeneki, injabulo kayikho, izinto kazibambiki, into yonke iyadula, kusokudula la sibi sesawudu, into yayichipho kokucina. Siyabonga. Alright, salibonani thokazi omuhle. Hayi khisi igama lami ngumdawini khisi musiya kolomnyaka ungana kumanga kuhle. Izinto ziwomile. Mayisone ngani akusoze kuhambe kuhle bantwini akusoze kube lenjabulo enhle. Siyabonga. Selpani.
Salibonani, salibonani, salibonani mahlabe zulu libengelelwa ngubodloza uGreta Spanda ubukhali bembazo imbazo yakhona kwiNkosi Mzilikazi yesibili ngithi mthakazi wonke kumagumba amane nwele olude kini sizwe seNkosi Mzilikazi ngithi halala ngosuku lwekhisimusi ningakhohlwa lina komalisa esilobela ngithi kini philani ntamo yenkunzi mnyaka omutsha olempumelelo yini lonke
yamani noche udimpo watalu kutu epope yamani noche unomba
Sibonga ke bonke abalaleli bethu abasithumele ke amazwi yabo nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke ecingweni ngilo mnumzana Stanley Torima. Mnumzana Torima usedede, siyakwamukela uhlelo. Hello.
Hello.
Yeah, mnumzana Tori masakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Yeah, akusilele ukuthi ilanga lakho le Christmas namhlanje kunjani khona ngapho eDede?
EDede ilanga leli namhlanje hayi kaliko aliko mnandi because abantu balendlala. Arikazi. Mina njengesikokheli ilanga leli abantu bakokhela nxa bengachazeki lawo uyabo ungachazeki so abantu abachazeki abantu balenjala abala kudla ukudla okukhona emashops kuyadula abantu abala mali imali zangkhona kade bezama ukungena emabhanga ukuthi bezitate but hayi abakwamisanga abayenelisanga ukuthi be-tourism imali zona lezi kulamanye amashop ayabingavumi i-ecocash abanye labo bayebelamanye balezinye iyinhlupho but ngase sikhuluma iqiniso ikhisimiso echiyeni lamanye ikhisimiso esiwajayeleyo
ye kodwa siyazi ukuthi phela khona ngapho lise duze le game park ayalibulawelanga okukodwa nje okuyindlovu kumbe okulibhalabhala.
Hayi akukho ukhuluma iqiniso vele, hayi kakukho kade sikangelele ukuthi bengazwela nje old age wophonga ukuthi hano lokhu siza kuyenzela i-old age. Lazo iindlovu zankona zicakile kule ndlala akulamanzi, akulamanzi kuwomile. So even le nyama yankona ukuthi kade ikhumbule ukuthi balalele iindlovu, iindlovu zicakile.
Kodwa khona emasimini kunjani, bayalima abantu?
Emasimini kade belima amaviki aphelileyo kuke kwaba lezulu, but kathesi sokuwomile. Inkomo ziyawa, inkomo ziyafa, indlala ikhona ngiyakutshela. And to make matters worse, our social welfare bathanda ukunika i-old age labo kathesi abakabaniki, so badlalele abadala ikhisimisi endlaleni.
Manje nxa usithi badlalele endlaleni, akula ngitsho ke abaphathisileyo, ngoba sike sabona kwezinye indawo abantu bephiwa ukudla, akula yini abaphiweyo khona ngapha?
Esigabeni sami ngathi lo nyaka ngathi babe lomnyama mbishana, anzange ngibone lapho kanye ngathi abantu banikiwe izinto zokuthi besebenze ilanga lekhisimusi. Ingakwazi nxa sukuhamba susiya kobohange khona ngale, kungaba khulu amanye ama-organizations engaba anika laba abadubekayo kula lapha lalaphayana, okuthi kulaba abantwana abavele igodi kumbe abazukulu, yibo singathi sibabonile beyethula ama-changani beji. But hayi, imizi eminingi vele kathesi sona ngikhuluma kuthuli vele, kulothuli vele, hayi akula into e-right. Ngifuna ukutshela iqiniso, indlala ikhona. Ayisiyo khisimusi esiyijayileyo because esiyijayileyo ngeyokuthi even next door nxa ingela liyasheya khonoku. Manje kathesi akula okokusheya because akula muntu ulolutho. Akula muntu lolutho.
Hayi, siyabonga.
But imengo, hayi imengo ziyawa, but anti yakwazi ukuthi isisu vele asoze sibe right. Nokuthi uzwile imengo koza azoze ukwanisa ukunatha amanzi. Imengo ezikhona, but hayi indlala sihambe khuluma iqiniso, hayi indlala ikhona.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu umnumzana, siyazi ukuthi into ziwomile, kodwa hayi siyakufisela nje ikhisimusi enhle lemoli.
Hayi, ngibonge kakhulu Chris Gande ukusikhumbula lelanga leChristmas. Hayi, ivini usikhumbulile iChristmas yangibona siyidlalele endlaleni, but hayi kuyabongeka ukuthi lisikhumbule.
Hayi, sibongile mnumzana.
Okay.
Ngisola bathi mina ngingumuntu wangendaba, ngaze ngigide kanjani, ngihlabele kanjani, ngiyenzeni? Bayangisola ingoma kamaji umajayivana esidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ye, igama lami nguChris Gande, ngiyalifisela ikhisimusi enhle, angiyaze isiyo efana lensukwini njengoba sisizwa abantu besitshela lapho ukuthi hayi into kazihambi kahle. Hayi, siyabonga, asidibaneni njalo kusasa.